So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngikwamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi kulabantu okumele bejeziswe abaphetha udlakela eZimbabwe.
Ngathatha kule problem yamademokrasi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or i-next debate umongameli abuye with more fire.
Kwenziwa ingxoxompikiswano yokhetho lukamongameli yemelika etshiya abaningi bebambe owangaphansi.
Bekuhazwa imithi emablackboardini okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kuyenzakalani, ababalisiwe sesabe ukufundisa.
UNdopa uvalisa ngci isikolo eMadebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kuzabotshwa bonke abafuna ukube lobudlongodlongo eZimbabwe. Embikweni oyethulele uZulu namhla, uMnumzana John Fred Muswere, umphathintambo obona ngezokwethulwa kwemibiko lendaba zekhaya, uthe baziwa abafuna ukuba kube lokuxozela elizweni. Abaphikisayo bathi uMswere kakhulumi iqiniso ngoba iZimbabwe ayisela kulandela imithetho elondoloza ilungelo likaZulu. Kusanda kubotshwa amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ayethakazelela usuku lwabatsha olwe-International Youth Day.
The Voice of America, VOA.
Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden loMnumzana Donald Trump badibane kungxoxompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-CNN khonapha kwele Melika izolo kusihlwa, lapho ababili laba baphoselane amazwi aqatha bechothozana ngase bekwenzela uZulu labaza kwenza bangakhethwa nguZulu ngolwezi. Kubika uDaboka Ncube.
Ababili laba bakhulume ngendaba eziqakathekileyo kuzizalwane zeMelika okuzindaba ezilakho ukuphathisa imikhankaso yabo yokhetho oluzayo. Enye yendaba lezi ngeyomnotho lokukhuphuka kwentengo yempahla. UTrump usihlasele uBiden ngodaba lolo.
He inherited almost no inflation and it stayed that way for 14 months.
Wathola kungela kukhwela kwentengo, kwahlala kunjalo okwenyanga ezilitshumi lane. Kodwa intengo yempahla yaqala ukukhwela okumangalisayo ngoba basebenzisa imali angathi ngabantu abangaziyo abakwenzayo, vele abazi ukuthi benzani. Nguye umongameli owehluleke ukwedlula bonke.
UBiden yena uthe uTrump nguye owachiya ebilize umnotho welizwe.
His economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion.
Ngesikhathi sakhe wayekethisa kwabanothileyo kuphela, wabakhiphela imithelo eminingi kakhulu okungakaze kwenzakale eMelika. Imithelo le yafika ku $2 trillion. Ngesikhathi sakhe abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, inani labangasebenziyo lakhuphuka kakhulu.
Olunye udaba okukhulunywe ngalo ngolokahulumende wentando kaZulu eMelika kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo seCongress eseCapitol Hill ngabasekeli bakaTrump abephikisana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2021. Ebuzwa ngokuthi uzakwamukela na impumela yokhetho nxa enganqotshwa, uTrump kaphendula ngalo mbuzo waze waphindwa njalo wasephendula esithi,
"If it's a fair and legal and good election, absolutely. I would have much rather accepted these."
Nxa ukhetho luqhutshwe kuhle kulandelwa umthetho, ngingamukela impumela. Kodwa inkohlakalo, ukuntshontshwa kokhetho, lokunye okunenginengi, yikho okwangenza ngaphikisa okwaphuma kukhetho olwedluleyo. Nxa kungaqhubeka kunjalo, ngingase ngikhulume lentatheli zindaba kungakedluli iviki.
UBiden ngololu daba uthe uTrump uvele ngumuntu ongafuni ukuvuma ukunqotshwa.
None of your clients have any merit, state or local, none. But you continue to provoke this lie.
Imithetho ndaba yonke yathi konke owakutshoyo akusiloqiniso. Kodwa uqhubekela phambili ukhuluma amanga la awukuthi ukhetho lwantshontshwa. Akulabufakazi bakho konke lokho. Kodwa angiboni ukuvuma lokho ngoba wajayela ukukhonona kuphela. Awuvumi vele ukunqotshwa.
Olandela ezombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo uthi uBiden uyitshaye ekhaleni esithi uTrump ubengaphenduli imibuzo.
UTrump walili ukuthi aphendule straight, wakhekeleza wathi ma kuthi ukhetho lu-free and fair, then ngizovuma. But that's not an answer ngoba even ukhetho luka-2020 wafayila ama-court cases angaze ayingaka adlula over maybe 90 or 100. Wonke ama-court case lawa ajemene ukuthi uTrump wadliwa ngo-2020. So yinto I think ama-Americans okumele bayiqakathekise kakhulu ukuthi ngumuntu onjani lo esidila laye la.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Thabang Nare uthi uBiden ubengela amandla okuyikho kulakho ukuphazamisa umkhankaso wakhe.
Into ebekhona nje ukuthi kade kukhangani umongameli okhona uJoe Biden kade ngizwa kuhle. And ngokungezwa kuhle kakhe kwezinye indawo luthe qalisa kade ngazwakali ukuthi uthini. Indlela uTrump aqine ngayo ikwethusela abantu and bathi izinto eziningi kade zikhuluma kade zingamanga, kodwa kade kukhanya elamandla. Of course yazi ukuthi eminyakeni ule minyaka emlutshwane odlule kaBiden lobe le-78 uBiden le-81.
Umnumzana Tim Muringai olandela ezombusazwe njalo ehlala eMelika uthi okudanisayo ukuthi bobabili sebeluphele.
Sosekungatsha sokule problem lapha sibone abantu abangathi asebekhulile abakade bedebata and upresident Joe Biden kakhanyanga kuhle namhla. So I think that sesingatsha sokule problem yama-democrats ukuthi adinge lawo either afake umuntu o-energetic or next debate umongameli abuye with more fire.
Abezindaba abeReuters babika ukuthi abavoti abayisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% abakakhethi ukuthi bazavotela bani, njalo balakho ukuvotela uzangena kukhetho engowesithathu kumbe ukungavoti. UTrump loBiden bakhangelelwe ukuhlangana njalo kungxoxo mpikiswano yesibili eyiyo njalo eyokugcina ngompandula. Ukhetho lukamongameli weMelika luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Babalisi sebebaleke esikolo eGwanda South ngenxa katikoloshe odlwengula abesifazana. Kulezikolo ezinye ezimbili ezivalwe lonyaka lanyakenye esigabeni lesi ngenxa yabondopha. Kulamapolopita athi sebekhiphile undopha esikolo lesi loba ezinye izakhamizi zilokuthandabuza. Ake sizwe ukuthi uAlbert Mncube usethuleleni ngodaba lolu.
Isikolo seMpaya Primary School sivalwe ngeviki ephelileyo ngemva kokuba ababalisi bebalekele undofa oqhwalileyo ngolwesithathu kuleviki amaprofethi enkonzo yeJohane Masowe ahambe kulesi sikolo ukuyakhupha undofa, kodwa abanye abantu basele bethandabuza ngokukhitshwa kwalundofa. Kubikwa ukuba amapostoli la amkhiphile undofa lwemhalibhe kuwa-20 obethwalisa ababalisi abesifazana amagabha avuzayo. Lo ndofa odale ukuthi ababalisi abahlanu bafulathele lesi sikolo kumaviki amabili adlulileyo okwenze kwavolwa nci isikolo lesi. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seMpaya umnumzana Tshepiso Moyo uthi sesiside isikhathi bengalali ababalisi.
Bekuhazwa imithi ema-blackboarding okungazwisisekiyo, so sagcina sesidingisisa ukuthi kwenzakalani, ababalisi sebesesaba ukufundisa.
La mazwi agcizelelwe ngukhansela kawa-20 Mnumzana Joram Dlovu.
Kuthiwa ebusuku lapha kuyabe kuhlatshelwa ingoma yesizwe, i-national anthem. Kuthiwa kule nto inyoka ekhona lapha esikolo, okunye inyoka leyana iyaphenduka kwesikhathi ibe ngumuntu. Ingaba ngumuntu siyifuna abafazi.
NgoLwesithathu abaprofethi bebandla leJohan Masoko ababili batheleke esikolo lesi lapha bafike bakhipha izinto ezingaqedakaliyo ezibalisa inyawo zofudu lezekhanka ebezibotshelwe ngamalembu abomvu kwasekubotshwa ngamanqonqo. Unkosikazi Thando Mawuba wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi kuvamile ukuthi izikolo zivalwe kulomhlubulo ngenxa yabondofa, kodwa waphinda wathi kukhona okunuka santungwana ngokukhizwa kwandofa wempaya.
Ngicabanga ukuthi isehlakalo sesithathu kundawo yethu le. Isehlakalo esinjalo sake senza baba kwesinye isikolo esisendaweni zeManama.
Ukhansela uNdlovu laye ufune ukuzwisisa ukuthi kambe kungaba ngundofa na lo okhethiweyo.
Ubaba lo uthe kule nyoka ukuthi kule mbuka enyamazini. I thought thina sizabona izinto lezi asizibonanga.
Omunye wabaprofethi laba umnumzana Talent Moyo uthi umsebenzi wabo uqotho.
Zizinoita mhlonga baba, into eyenza umuthi, umuntu unotshintsha. Umuthi uyaphenduka, mlungatimiwana, uphakathi kwabantu. Kana achinotora, umaye siyathatha, ayinkotora inyoka. Akahambi ethatha kuyinyoka yona. Utora uyimhlonga. Uthatha kungumuthi.
Abaprofethi laba bacele ukuhlawulwa ngamakhulu ayisithupha amadola emelika 600 US dollars. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu nabaphathi bezikolo esabelweni lesi. Izikolo ezivalisa iGwagwe kanye leKhozi eGwanda North nezinye ezike zavalwa ngenxa yabondofa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiyisempaya eMkhalipe ngingu-Albert Ncube.
Uhulumende weZimbabwe usehlolisisa indlela zokuphawula imali etholakalakala ebulenjini be-internet okuthiwa i-cryptocurrency ukuze ebumbe imithetho yokwenqabela amasela kanye lokuphathisa amalicaja lokunye. Kule mzamo njalo yokuba imali le isetshenziswe ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe ukuzasekela imali zakwamanye amazwe kanye leZimbabwe Gold kumbe iZig, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje imali le isetshenziswa ngabanye abantu okungekho emthethweni eZimbabwe. Kulabanye abantu abathe abakwazi ukuthi imali le isetshenziswa njani. Osondelana lebhange elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe njalo ngusomabhizinisi omkhulu koBulawayo, umnumzana Busisa Moyo uchaza kabanzi ngokusetshenziswa kwemali le. Lapha ukhuluma ezimele.
I-cryptocurrency abantu bayithandela ukuthi kayisiyonto ekontrolwa nguhulumende kumbe umendene lelukuyifikela ngenxa yokuthi kuyabe kuyikhompyutha. Yi-alternative abantu abalayo ukuthi bagcine izimali zabo kuma-cryptocurrencies.
Umoyo uyaphambili exwayisa uZulu ngokungenzeka ekuthengeni lokuthengiseni imali le, lokuthi uhulumende ukhangelelwe ufaka imithetho yokuvikela uZulu ekusetshenzisweni kwayo.
Njengezinye izinto nje, inkomo uyayithenga nge-$500 inkomo, ukugcina nxa usithi ufisa uyithengisa uthole abantu sebesithi ah, i-market rate inkomo uyithenge nge-500 kodwa isiyi-320. La i-crypto injalo.
Umnumzana Tapiwa Matarise olomkambo wokuthenga lokuthengisa imali koBulawayo uchaza ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
We deal with ama cryptocurrencies, forex trading, ezinjalo, ama bitcoins, USDT, those are some of the cryptocurrencies that we're looking at. But say ama transfers angkhona. IZig le crypto currently, there's no way that the Zig, or should I say cryptocurrency, is affecting the Zig currently.
Imali le isebenza loba ungaphi komhlaba. Osakhulayo Marshall Ndweni uthi kasebenzi kumkampani kodwa uphila ngokuthenga lokuthengisa imali ebulenjini be-internet.
Uyisebenzisa anyway, whether use Africa, Asia, Europe, ngokunjalo uyayisebenzisa, i-acceptable ebantwini abaningi. Isizathu sikhona si-cryptocurrency asivikeli labantu abakwanisa ukuskema bethi balayo bona bengelayo, or abanye bathi balala ulwazi lokuthi isebenza njani bengelalwazi lwangkhona.
Othenga ithengisa izilimo edolobheni lakobulawayo unkosazana Doreen Silemane uthi imali leyo izabhilisa ibhizinisi labo.
Na umuntu ele Bitcoin kasebenzeki laye ngoba abanye babehamba ngezimoto bafuna ukuthenga masinyane abantu bahlala bejahidi ifuna ama businessmen abangena maybe kuma warehouse bethenga izinto ezibhulki. Not us vendors, to us vendors ile ifekini ngakhulu.
Bakhona abalahlekelwa imali ngemva kokuthenga ama-cryptocurrencies. Unkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla ngomunye wabo.
Akuzange kwangisebenzela. Umuntu wayijoyinisile wanilayela a certain trading school. Uhamba kuleyo trading school uzafundiswa ukuthi uyabhenka imali engaka. Kodwa engakutsho ngaleyo mali ukuthi ekugcineni ngazibona senduze imali engange-200 USD.
Ohlaziya ezombusazwe lezomnotho umnumzana Engelstone Sokhulu ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi kube le mithetho efakwayo emayelana nemali le evikela uZulu.
Uhlupho olusuka lube luningi khona ukuthi kugcwele ogulufa namamenemene akhona kuspace sona leso esecryptocurrency.
Iningi labantu lithi udaba lwemali yama-cryptocurrency alizwisisi ngakho-ke abazihluphi ngakho ngoba bafuna idola lemelika balibambe ezandleni. Hathi ku-internet ngiyimele Studio 7 koBulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ugwalo oluveza ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni besiwa kwezinye indawo lapho abasetshenziswa njengezigqili khona lujulile njalo luveza imizamo yokwenqabela lokhu emazweni lezigabeni ezilikhulu lamachumi ayisitshiyangalombili lasitshiyangalombili 188 agoqela elemelika, uchasisa umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken. Okweminyaka edlula engamachumi amabili ugwalo lolu luqoqe njalo lwamumatha indlela udaba lolu olulokhe luvusa ngayo ikhanda, lwaveza ukuphumelela kanye lemigoqo ekulwisaneni lalo njalo lwaletha indlela ezimqoka zokwenqabela ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngenjongo yokuthi bayigqilazwa. Lanxa ukuthwalwa lokugqilazwa kwabantu kungekutsha, abadala leli cala baqhubeka bethutsha lamaqhinga amatsha. Ugwalo lolu luka-2024 luhlolisisa ngokujulile yokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini kudaba lolu, kusho umnumzana Blinken. Emhlabeni jikelele amaqembu enza lokhu aqopha njalo aqhatshe abantu laba esebenzisa inkundla zebulenjini yezokuxhumana ezigoqela lezo lapho kulabantu abadinga abangathandana labo lalapho kule midlalo yebulenjini. Abadala leli cala bemukela imali ye-crypto njalo benza kube nzima ukuthi imisebenzi yabo ibonakale lokuthi kucace ukuthi basebenzela kuwaphi amazwe. Ngesikhathi esiningi abenza lokhu bagcina bencenge abantu abafuna ukubagqilaza ukuthi bephatheke kunhlelo ezingekho emthethweni ebulenjini. Inkundla zokuxhumana ebulenjini zingagcizelela ukuthi okucatshangelwa ukuthi bengagqilazwa ngobani kusiya ngobulili babo, umhlobo wabo, uhlanga lwabo lokuthi banothile kumbe bampofu, kuxwayisa umnumzana Blinken. Njengamanga asejwayelekile awokuthi abathwalwa ngokungekho emthethweni ngesizathu sokuyagqilazwa ngabesifazana lamantombazana, lokhu kubangela ukuthi umphakathi, iziphathamandla labangagqilazwa bengananzeleli ukuthi uhlupho lolu luyenzakala khonapho khonapho. Ngasikhathi sinye umbiko walonyaka utshengisa indlela ubuciko bebulenjini obungasetshenziswa ngabo uveza lokumisa ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni ngesizathu sokubagqilaza njalo kujeziswe abenza lokhu, kuqhubeka umnumzana Blinken. Inhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda ukuthi bebumbe njalo besebenzise imitshina yebulenjini yalezi nsuku egoqela owe-artificial intelligence ukuthi ithungathe imkhondo yabadala leli cala njalo lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo labamankampani emitshina yalezi nsuku balungisa imitshina yokufundisa abantu ukuthi benanzelele indlela uhlupho lolu oluthutsha ngazo lamaqhinga ehlukeneyo. Lokhu kubangela ukuthi uhulumende labakhankasela ukwenqabela lokho bebone njalo babelane ulwazi lokuqeda loluhlupho lokuthi abadala lelicala bajeziswe. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokwabela abantu abangadibana laloluhlupho imitshina ebafundisa ngamalungelo abo, imali okufanele bayihole, lemfanelo zabo okumele beziphiwe yilabo abafuna ukubaqhatsha. Eminye imitshina yebulenjini inika izisebenzi ithuba lokuthi zilobe phansi njalo zibike ezihlangana lakho nxa kuyikuthi ziyagqilazwa. Umnumzana Blinken ugqibe ngokuthi ukuthwalwa kwabantu ngokungekho emthethweni luhlupho olungeke lwaqedwa lilizwe elilodwa lingaphathiswa. Sokufanele sisebenze ngamandla ayi labohulumende kuphela kodwa labazimeleyo abalwela ilungelo loluntu, inhlanganiso ezehlukeneyo, izakhamizi labaphepha ekugqilazweni, bona abazwisisayo ngesimo salolu hlupho lokuthi kungalwisana lalo njani.
Lapha lizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America eWashington. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, njani khona ngapho? Thina siyaphila. Hayi, umsebenzi wenu eliwenzayo mkhulu kakhulu, muhle. Inyuzi zeZimbabwe zizizwa zonke. Okhulumayo ngumelusi Nkainoki ngapha eNgwalathi.
Sanibonani Studio 7, njani? Ngiyabingelela mthakazi. Ukwenziwa igovernment yeZimbabwe kubuhlungu kakhulu. Kunendezela ama-opposition party bayabotshwa kancitsha amabhili kodwa batshontshi bezimali kathana saphandela awekunetivayo bazihambela nje i-cris ngenxa yokuthi imali ezitshontshwayo nayo iyakwazi iyazidla nayo ulisela. Angiyazi eZimbabwe inkosi yami sokukhululeka ma kutheni. Singabantu nje siyaqhotshwa njengezinjalo, siyathukwa yonke into nje iyayenzeka phezu kwempilo zamaZimbabwe. Akanandaba nje namaZimbabwe, nendaba nje nokutshontsha imali yaseZimbabwe. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga konke lokhu kuzophela. Ubuhlungu esibuzwayo kuzojintsha buye kithi.
Yebo, linjani kwi-Studio 7? Ngibingelela zonke inkokheli ze-Studio 7 ezisibisela inkulumo ezimnandi, lasethuleka into ezimnandi zihlobo zami. So lapha mina ngithi ngombono wami, ngiyezwa lapha kuyakhulunywa lapha kuthiwa khona uhulumende ukuthi ufuna abamalevuli lawo ukupasa ukuthi bezobhalisa isipholisa. So njani ilizwe leli lilabayanga abangafundanga abame ku-grade 7 ngokuningi, bona bayanga, bona ngabakabani. So abantwana nxa beqhathwa abaqhathwe bonke, kungabi lokuthi lo fanele bayipholisa kambe ngoba namapholisa ayilizwe lonke leleli. Kati okunye kakukho, kata kuthanyelwa, kata kupendwa, kata kugredi mgwaqo, kata kuphekwa amatshwala bebe begeza izikali. Ake lizame hlobo ukuthi nxa kuthiwa kuyaqhathwa elizweni abantwana bonke beqhathwe kube yimisebenzi, lathi thinazalukazi lathi sithole ipensheni yethu, kanti sigugile sisebenze elizweni isipheni lathi.
Njani lonke balandeli beStudio 7, njani wonke abasakazi otungamele Nkomo, wonke nje abasakazi beStudio 7 nabalaleli ba. Mina ngilombuzo balaleli, kusemthethweni na ukuthi imoto ezithwala amabele zibe zibuya zizodeliver ebusuku na, njalo futhi ugovernment imoto lezo ezivisa amabele kumele abantu bebhadala ama-$2 $2 ngemva kwalokho bebuye bezophiwa amagalani amabili. Akalindele ukuthi kuliqiniso elinganani lokho kuyabe kusenziwa ugovernment, kumbe ngamasikwela wona la ngaphansi abe setshontsha amabele bebhadalisela abadala ama-$2 $2 bethatha ama-$2 bezifakele ezikhwameni zabo. Lo mbuzo kulokhu Studio 7 eke sifuzele kuyugovernment ukuthi kwenzakalani kulokhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday.
Waza Friday kuliviki zihamba lomculi wehouse uSilent Dube. You know, ozibiza ngegama lokuthi Double Beat babirwa emculweni. Lomculi udabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa. Nangu ixoxa loNtukameni Nkomo weStudio 7.
Baby Mumele, banalokesi. Baby Mumele, banalokesi. Baby Mumele, banalokesi. Baby Mumele, banalokesi. Apena dijeri rawe.
Salibonani, salibonani benke mhlobo zami. Ya, mina ngisuka endaweni ekuthiwa kusePelele eGwanda. Umculo sale ngo-2021. Sale mculweni okwamanje sesinama album afika 4.
Ngibitile, kabogoda, abulela, kazena.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala e-Olivine ePitoli, umculo yethu itholakala okwamanje sayi-upload ku-YouTube. So inumber esitholakala kuzo zithi 0684180095.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kunjalo njengoba sendimeni kanje besingakucela ebantwini ikuthi abantu abathanda imiculo yethu isapoti yabo nayo ikhule kithi, nathi sitholakale ekushali emshadweni emaphathini, singabambisana nabo kakhulu sibancedise ngolwazi lolu esinalo. Sound system sinayo ekhaya, siyafika kuzo zonke indawo.
Thank you.
lelo ke lijaha leGwanda Spec kulangale ke eGwanda Reserve umfoka Silent Dube. Siyabonga kakhulu, siqhubela uhlelo lethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.